sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 6 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kunzima ke lokho kukhulunywa ke inhlanganiso yeze ukuthi bazayenelisa ukurejista inani labantu bona labo bangakatholi imitshina bangakaqalisi ukwenza lutho. Ngibona ingani nje bayafuthula ngamanga lesihlahla hloko lawo basoze bayenelisa ukurejista labo bantu.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ithi uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo luzathatha inyanga ezimbili lengxenye.
Isifo esibhekana nazo ukuthi impahla zethu esizithengisayo nxa zisiyafika kumakethi lapho esithengisa khona ziyabe zidura ukwedlula ezabanye. Kubangelwa yikuthi thina ukutransporta impahla zethu kuyadura. Ukuthi sizikhuphe khonapha phakathi kwelizwe kunemithelothelo eminingi.
Abesifazane abakumabhizimusi wokuthunga bethengisa imisebenzi yezandla abaselubhane bakhala ngemithetho eba imigoqo ekuqhubeni imisebenzi yabo.
Iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu eleZimbabwe Warriors selingene kuma-finals omncintiswano weCOSAFA ngemva kokunqoba eleLesotho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ithi uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo luzathatha inyanga ezimbili lengxenye njalo ithi sithole imali engena kuzigidi eziyisikhombisa ezasetshenziswa kumalungiselelo alolukhetho. Ekhuluma namhla emhlanganweni abawenze labameli bamabandla ezombusazwe achiyeneyo eHarare, umgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau uthe lanxa bengakaphumi lelanga lapho abazaqala khona ukubhalisa abantu sebekhangelele ukuthenga imitshina yama-biometric voter registration ukuze baqalise uhlelo lolu. Wengeze wathi bazaqhuba umkhankaso wokulimukisa uzulu ngendlela ukhetho oluzaqhutshwa ngayo phakathi kwenyanga ezimbili lamalanga alitshumi. UMakara uthe njalo bakhangelele ukubhalisa abantu abayizigidi eziyisikhombisa abalelungelo lokuvota. Sixhume ilunga lebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu yena othi uhlelo lolu soluphuzile.
Kunzima ke lokho kukhulunywa ke inhlanganiso yezek ukuthi bazayenelisa ukurejista inani labantu bona labo bangakatholi imitshina bangakaqalisi ukwenza lutho. Ngibona ingani nje bayafuthula ngamanga lesihlahla hloko lawo basoze bayenelisa ukurejista labo bantu. Njalo kungaba kabili ukuthi-ke abalacapacity behluleka ukuthi bayenze lowo msebenzi kumbe bavele basebenza nenhlanganiso yezanup f efuna ukufrustrate abantu bengarejisti bekhangele ukuthi-ke bazandliwa ke ukhetho lomnyaka ozayo luka-2018 ngoba amabandla wonke aphikisayo ekhangelele ukuthi ahlangane kumbe abe ngubumbano-ke bahale nje ngezanup f kuyinto eyodwa. So ngibona ingazathi basebenzelana nezanup f kuzathi ngamalanga okucina sizananzelela bazabe sebegijima-ke sokuhanjiswa amabizo-ke kuzekhe izanup f kurejista lapho izanu yabikwazi ukuthi iyanqoba khona emadolobheni. Uzabona ukuthi sizaba lohlupho olukhulu ukuthi abantu benelise kurejista. Ngombono wethu webandla by PDP sikhangelele ukuthi khona kuzaba lethiyo senkulu kakhulu ekurejisteni kwabantu lokhetho oluzayo ngoba abantu bazabe bekhala ukuthi-ke abanelisanga ukuthi barejiste-ke ngemlando wezekhi lezanupf so kunzima-ke hhayi akhozebenelise abakuthoyo nje ukuqoqa ingqoqo kathemba lo amukela
kodwa inyanga ezimbili lengxenye awuboni kungaba yisikhathi eseneleyo sokuthi umuntu wonke abe lethuba lokubhalisa
ngitho afenelanga kakhulu khona ngokuya bekumele-ke ukulobisa abantu kuthathe umnyaka wonke ngoba sikhakelele ukuthi kusetshenziswa phela leyo mtshina ele nedwekhi elalokhu lalokhu ngokuya ngokuya sabe sitshela ukuthi hhayi kwela nedwekhi abantu kababuyele bazobuya-ke ngelanga elilandelayo kujayelekile khonokho kwenzakala nxa kusetshenziswa imitshina leyo esebenza-ke ngenedwekhi awukaze kwenzakala ukuthi-ke kusetshenze ilanga liphumalizelwe etshona-ke wazange kube lohlupho-ke lwe nedwekhi mbonani yikho esizathayisana lakho esizahlangana lakho engiyibona-ke ukuthi hhayi kasoze kuhambe kuthi asoze benelise ukuthi barejiste abantu
umnumzana Edwin Ndlovu lilunga lebandla le-PDP sixoxelaye ekobulawayo
abesifazane belupane abakubhizimusi yokuthunga bethengisa imisebenzi yabo bakhala ngemithetho yelizweni eba yimigoqo ekuqhubeni imisebenzi yabo besithi bona kuyadula ukuyathengisa impahla kwamanye amazwe. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo eselupane.
Abesifazana labasakhulayo abakubhizimusi lokuthunga lokubaza impahla ezehlukeneyo bejonge ukuyathengisa kwamanye amazwe kunye lakuzethekeli bathi ukungacaci kwemithetho yokuthenga lokuthengisela kwamanye amazwe emhlabeni kubuyisela amabhizimusi abo emuva. Lokhu kuphume ekwethekeleleni kwabenhlanganiso ephathisa amaqembu lamakilabhu aqhuba imisebenzi yezandla e-IMC Worldwide labe-Applied Arts Subsector in Zimbabwe endaweni abaphathisa ngoncedo lwemali lolwazi lokuhlomisa ukuqhelisa imisebenzi yabo. Umqondisi weLupane Women Center, unkosikazi Hildegard Mufukare, uthe ibhizimusi lamabhasikiti lihle loba nje impahla zithi sezifika emkambo phandle kwelizwe sezidula ngenxa yemithelo.
Inhlupho esibhekana lazo ukuthi impahla zethu esizithengisayo nxa zisiyafika kumakethi lapho esithengisa khona ziyabe zidura ukwedlula ezabanye. Kubangelwa ukuthi thina ukutransporta impahla zethu kuyadura. Ukuthi sizikhuphe khonapha phakathi kwelizwe kunemithelo-thelo eminingi emele siyibhadale. Okwenza ukuthi ekugcineni i-item igcine sikhwele umthengo. Ibhizinisi lamabhasketi lihle okusibambayo yikho khonokho okwemthetho.
Usomabhizimusi unkosikazi Khayelitsha Sibanda uthi andubane uyethumela impahla phandle kumele uqale uyecela imvumo ebhanga lesizwe.
Nxa uzathumeza impahla phandle kumele uqale ucele ebhenki ukuthi ngicela ukuthumeza impahla ezithize and uhlupho olukhona lapho yikuthi iclayenti ngalimile abantu bemazweni bajayele ukuthi umuntu angathi ngifuna lokhu so ahlazi ukuthi sokuphekiwe sokusepost sokusendleleni. And okunye kuyabhadalelwa ukuthi kuyabhadalwa vele abakuzwisisi ngoba amanye amazwe awalayo imithetho enjalo.
Ethi lo mthetho we-forest produce ubadalela inhlupho.
Imithetho ekhona ngizafaka umzekeliso njengowe-forest produce. Umthetho lo othi wena impahla zonke eziphumayo ziyabhadalelwa as long as ziphuma emgangeni. Zikhathaza ngokuthi intengo yakhona i-$100 ukuthi ukhiphe impahla ziphumele phandle. Xa kuyi-$100 asithi client ithenga impahla ze-1,000 kusho ukuthi kudala impahla zakhe sezikhwelile ngalowo mthetho. Angahlala futhi ngemva kwansuku ezimfitshane athi hayi ngikhohlwe lokhu sokumele ukuthi aphinde abhadale i-$100 liyana. And then okunye unxa u-apply ebhenki uyakubhadalela ukuthi uphiwe ifom elivele ebhenki lokuthiwa i-Reserve Bank.
Osakhulayo okubhizimusi lokubaza amathambo uMatthew Ndlovu osebenza kakhulu amabhonzo lempondo zenkomo lembuzi ukubaza impahla ukhale ngobunzima bokwenelisa ukuyathengisela kwamanye amazwe.
Exporter kakhulu i-government ingasenzela kube lula like ama kulama amazwe okunzima ukuthi sifike kiyo like ama countries anjengabo Dubai yabona kunzima ukuthi sifinyelele kuyafika khona ngale but amazwe anjengana lawana nxa sihambisa izinto zethu lezi makhiwa into zethu ama tourists azithanda vele ukuthi ngabe kulula ukuthi sisuke lapha sifike emazweni anjengalawana kube lula kithi i-government esincedisa siyakwanisa ukwenza i-quality istarte quality ngaze sesingahambe endaweni ezinjani leziya but nxa silapha lokhali imali yakhona incane
elubhane iningi labesifazana labasakhulayo sebephila ngokuthunga izitsha amacansi lokubaza impahla ezehlukeneyo kodwa bakhala kakhulu ngokuthi imithelo yeZimbabwe idala ukuba impahla zabo zidule uma kuqathaniswa lamanye amazwe aseAfrika. Abantu abaningi eZimbabwe abalamisebenzi ngakho ke sebegcwele emisebenzini yezandla kodwa bakhala ngokuthi bayehluleka ukuthengisa impahla zabo kwamanye amazwe ngoba uhulumende sewaphuma lemithetho eminingi nengi eyenza bahlawule imali eningi okugcina kusenza impahla ezilungiswa eZimbabwe zidule. Ngimele iStudio 7 iselupane ngingunompumelelo moyo.
Amapolisa abikwa enelise ukuthola izigidi ezilichumi lani zamadola i-$14 million ngokuhlawulisa abachayeli bezimota abayabe bephule umthetho emgwaqweni la kuma roadblocks phakathi kwenyanga eziyisithupha ezedluleyo. Phezu kwaleyo mali kulezinye njalo izigidi ezedlula ezilichumi zamarand $11 million etholwe ngamapolisa. Lokho kuphume embikweni othunyelwe kugatsha lwendaba zasekhaya lezinye ingatsha zesipoliseni ngomqondisi wohlangothi olubona ngokuhamba kwezimota emigwaqweni u-Officer Commanding National Traffic.
Lamuhla uhlelo live babesifazana olwe Women's Round Table sixoxa ngenhlupho ezidibana labo mama abaphila lesimo sejwabu elilombala ongaphelelanga kumbe i-albinism.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Embikweni wakhe wakuqala awethule eseEurope uMongameli Donald Trump welemelika uxwayise ngokuhlaselwa kokuzinza kwamazwe asathuthukayo esithi isifiso kasitsekho ebantwini esokulondoloza lokho kuzinza emazweni la. Utsho la mazwe ekhuluma emhlanganweni wamazwe athuthukileyo owenzelwa eWarsaw kwele Poland. Ukulobelana isivumelwano sokusebenzelana i-Memorandum of Understanding phakathi kwebandla le-MDCT le-Transform Zimbabwe sekuvuselele njalo inkulumo phezu kodaba lokumanyana kwamabandla aphikisayo. Ibandla le-MDCT selilobelane njalo esinye isivumelwano lebandla elikhokhelwa ele-Transform Zimbabwe. Ibandla le-MDCT lalobelana njalo esinye isivumelwano lele-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lele-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Kodwa lokhu kungela kusebenzelana ngoba amabandla la awavumelani ukuthi ozakhokhela umanyano ngubani. sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele endawonye lo nobhala jikelele webandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ngimethemba uyakwazi kande ukuthi vele lapho okukhulumisana khona ngendaba zonezi zokuthi abantu babambane vele kuyathatha isikhathi. Kodwa mina engikwaziyo ukuthi kuzaphutha kuphela. Sokuseduze ukuthi kuphutshe kukubala kulunge.
Wena-ke
mnumzakwazi ukuthi futhi nabantu.
Hhayi, ungaqhubekela phambili.
Ngiyakwazi ukuthi nabantu babe bebona ngathi sokuphuzile. Liyaphuzwanga kodwa kungukuthi la likhulumisana kumele likhulumisana lisho selikhuluma nabantu selilento ebambekayo elivumeleneyo lingazake liphonge ukuphangisha. Ungabona into ethangisa ukwenzakala iyabizela ingasezifike ndawo. So kumele libe nesiqiniseko sokuthi lase likhuluma ulido yilutho yinto ebambekayo into futhi engasezidilizwe noma mbani.
Ye nanto udaba mnumzana Ndebele uthini wena ngodaba lolu lwama memorandum la?
I think from a way back in 2008 abantu bezimbabwe babevele befuna ukuthi i-opposition ibambane because kuyengeza amathuba okuthi ewine ngoba ungakhangela ama-results ka-2008 I mean eka-2013 i-opposition ingayawina emat-north nemat south ngakuthi abantu ebambene so nxa bezaphuma le nto enhle kuyabukeka lokhu but okuhluphayo isikhathi esiningi ngama-opposition ezimbabwe ukuthi one wonke umuntu ufuna isikhundla. So nxa sekusuka ezikhundleni lapho yikho lapho abazaxhamana khona. Okwesibili ukuthi abantu bale ukuziqhukhumeza engathi khona ngama-ego okuthi mina vele nxa ngingayisime ngenza lokho nxa ngingayisime ngiyikhokhela i-coalition then awusezibe khona. So izinto ezimbili engibona ngani zivulele izimbabwe kakhulu nxa sigayele i-coalition because it's all about egos, it's all about izikhundla ukuthi ngubani ozathatha apha amasithi ngubani ozathatha siphi isikhundla.
Uyavumelana la yini Mandlovu umnumzana Ndebele lapha thi yena khona kukhanya izikhundla yizo ezizaphazamisa lokhu?
Ngivumelana naye kodwa kwakhathesi kanti angiboni ukuthi kulomuntu ozakwenza khona lokhu ngoba kukhanya vele siyadingana. Nxa vele sizimisele ukuthi kumele sikhulule abantwana bezimbabwe kumele wonke umuntu akuzwisise ukuthi kakusozi khundla it's about abantwana bezimbabwe. Yebo silaba abantu abanye abavele benama-egos abo la ikhundekele seyisho ukuthi kulabanye abantu vele ababhizi ngezikhundla bengalali labantwana bezimbabwe but into ekhona yukuthi wonke umuntu khathesi okuwu-opposition uyakubona ukuthi vele nxa engahamba yedwa ku-election akulanto angayizuzi izalo iyabibuyela futhi ku-power. So ngilethemba konke khonokho inkulumo ezikhulumisanayo abantu bazakubona ukuthi kuqakathekile ukuthi sibambane. Khonokho kukhulunywa ngendebele ukuthi vele ngabani sasibambile nge-election edlulileyo ungabambanisa amavoti azuzakalayo kuma-opposition ayedlula inamba yamavoti ezanu-P F endaweni eziningi ikakhulu elisini langapha emaNdebeleni. So kuqakathekile ukuthi izikhundla sizishiye eceleni and kucacile kwabanye abakhokheli ukuthi vele khathesi indaba yezikhundla vele kayisebenzi njalo ngalisebenzisana kanti ngalifuna ukusebenzisana sibili okuqondileyo akumelanga liqale ngokukhuluma ngezikhundla kumele liqale livumelane iconcept yokusebenza ndawonye bese licina ngokukhuluma ngezikhundla selivumelene ukuthi ye sizasebenzisana ndawonye.
Mnumzana Ndebele wena ubona njani udaba lolu ikakhulu nxa sikhangela ukubana sokulo mnumzana Nkosana Moyo yena ongene wathi lokhu okokubambana yikumotha isikhathi yiko kwenza ukuthi amabandla aphikisayo engaphumeleli ukubona njani?
Ubosana awuzisukela izolo ngiyethemba ukuthi yena nxa ngikhangele i-situation esikiyo ifana le situation ka-2008 ukuthi even izane ingabusa engawina abasoze benelise ukubusa ngenxa yokuthi into vele azimakutsho. So ubosana ngabantu abakhangelele ukuthi okay in case kube ne-TNU lami ngibe ngiyi-player okunye futhi unkosana okhangelele u-2023 yi-still as agent eside so funa ukubona ukuthi akuthi ngiyizumfula lo ukuthi tshona kunganani bese siya phambili ngoba in any country is I mean asiko France lapha asiko America so it becomes difficult ukuthi wena ungabuya 13 months before the election uthi ya run presidential election ungela party ungela ma structures ungela ma MPs let's assume ewine how is he going to run the country and my MPs? So it's a great one, which I can't.
Lo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula ezombusazwe ibe khuluma indawonye lo nobhala jikelele webandla le MTC ekhokhelwa mnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu.
Ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umthetho owethulwa nguMongameli Donald Trump wokuvalela abanye abantu abavela emazweni ayisithupha ukuba bangene kwele Melika usuqalisile ukusebenza. Umthetho lo uqalise ukusebenza mhlaka 29 ngoNhlangula, idala le-United States Supreme Court lisanda kwethula isinqumo sokuthi umthetho lo owavalwa yimthethondaba ephansi kumele usebenze kwabanye abantu. Izizalwane zamazwe ongavunyelwa ukuthi bangene kwele Melika okwenyanga ezintathu zikhoqela abavela kwele Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria le-Yemen. Umthetho lo unqabela njalo ukuthi iziphepheli zingangeni kwele Melika okwenyanga ezine. Imthethondaba eyehlukeneyo yathatha izinqumo zokuthi umthetho lo akumelanga usetshenziswe kwele Melika. Yathi kukhanya engani uhulumende kamongameli Donald Trump ulenketabejabi. Okwamanje umthetho osebenzayo ngopholisiweyo. Okwethulwe umthethondaba weSupreme Court kukhanya engani akubambi abantu abaningi ngoba uhulumende akumelanga ukuthi ahluphane labantu abalezihlobo zabo eMelika. Umthethondaba lo wakubeka usobala ukuba umuntu ofuna ukuya kwele Melika kumele aveze mgceke isihlobo sakhe esihlala eMelika. Izihlobo kumele kube ngabazali, umfazi kumbe indoda yomuntu, abantwana abangabafana kumbe amankazana, umalukazana kumbe umkhwenyana, lo muntu ozalwa laye. Nxa kuyinhlanganiso ezimele yodwa kumele kubekwe sobala ubudlelwano bayo lalapho okusetshenzelwana layo, kube lengwalo ezibeka konke lokhu mgceke. Lokhu kugoqela isifundi esithole indawo ekolijini lemfundo ephezulu, njalo lesisebenzi esithole umsebenzi kunkampani ezimele yodwa. UTrump uthi uyajabula ngokwethulwe ngumthethondaba weSupreme Court ngoba uzama ukuvikela abantu beMelika kumalucatsha labanye abantu abenza izinto ezimbi emhlabeni wonke jikelele.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Enkundleni yokukhulumisana kubomakhale khukhwini WhatsApp, silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu phezu kwesivumelwano sokusebenzelana phakathi kwamabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe. Owaqala umlaleli igama lakhe kungubheki Sipho, uthi abavumelane ngento eyodwa. Ukuhambana bonke balisana lebandla elilodwa, for the sake of the people of Zimbabwe. U-Ifrim Mahutshwa uthi, ngancedisa kakhulu ngoba bazokhuluma ngezwi linye. Bephikisana nezanu evele engelabalandeli abaningi. One vote, one man, one party. Omunye njalo ophe umbono wakhe ngusibusiso, yena othi khona kungaba into enhle. Inkinga izokuba yikuthi ibandla lezanu PF engikubonayo lizodliwa bese lisala ukuphuma embusazwe. Futhi angibona amabandla aphikisayo esiba namandla okungena ngenkani uma elezanu lingala ukuphuma. Ukhumbulani ngiyabuya uthi ngeke likhutshwe. Yiyo ke imbono yesithunyelwe ngabanye benu balaleli. Siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela ukhasi lethu ele-VOA Ndebele enkundleni ye-Facebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimeli Studio 7 ngise-Washington DC ngingu-Mike Hove.
Kweze midlalo abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kuzamele iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors lifunde ukuvikela isango lalo ukuze linqobe eleZambia kufinal eyomncintiswano walonyaka owenkezo yeCOSAFA. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lifinyelele kufinal yomncintiswano walonyaka wenkezo yeCOSAFA ngemva kokunqoba eleLesotho nge-4-3 ngolwesithathu ebusuku. Obukele lo mdlalo kumabonakude uNation Ncube utshayele ihlombe iqembu leZimbabwe ngokunqoba elikwenzileyo, kodwa uthi ukuvumela iqembu leLesotho ukuba lihlohle kathathu yisibonakaliso sokuba iqembu leZimbabwe kukhona okumele likulungisise ikakhulu emuva.
Umdlalo ube right phambili, kodwa ngamuva ngibona ngani mamele belungise, especially indlela leqembu njengeZambia elilakho ukudlala njengathi.
Umgadli odlalela iqembu leGolden Arrows kwele South Africa uNox Mkhizwa ulitshayele kathathu emambuleni izolo ebusuku, kwathi elinye igoli leZimbabwe livele kutalent chawaphiwa yena odlalela iqembu leFC Platinum lapha ekhaya. Intatheli izindaba yemidlalo uNthando Moyo laye uthi umdlalo wefinal awusoze ube lula, njalo iqembu leZimbabwe kuzamele livale ngebheji ukuze lingahlohlwa liqembu leZambia.
IZimbabwe leZambia singakhangela ngamuva lapha bezivele izindala zombili, yikho kumele lathi njengeZimbabwe siqine njoba besitsho abantu emuva laphana sivale sithi ngci ngoba singekela kungavuza.
Iqembu leZimbabwe leZambia lona elifinyelele kufinal ngemva kokubhuqa eleTanzania nge-4-2 azadibana ngesonto enkundleni Royal Bafokeng Stadium, ikanti kusasa ngolwesihlanu iqembu leSouth Africa lizadibana leleNamibia kufinal yeplate, ukuthi iqembu leLesotho lizadlala leleTanzania kumdlalo wokudinga iqembu elizaphusha lisendaweni yesithathu ngemva kweZimbabwe leZambia. Lo nyaka umncintiswano weCOSAFA ufikise iminyaka engamashumi amabili selokhu wacandwayo, njalo zombili iZimbabwe leZambia sezaphakamisa isicoco kane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguJoseph Njanji.
Lo ngumsakazo weStudio 7, umsakazo kaZulu olethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Thank you.
bathi kunomoya ingoma kamehlo umehlo kaZulu eqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ingoma esihlephune kudlalate lakhe elitsha idlalate le-jazz elilesihloko esithi inja kamalume ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili.
I-commission ebona ukugcutshwa kokhetho ithi uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho luzayo luzathatha inyanga ezimbili lengxenye.
Vaka inkwedu azibe wope olivalelisayo ngontungamile inkomo.
Lo Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.